sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 Mpalakazi 2022 uMfakisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lamaphiyeza akhe eAfrika ukuthi yena kalaleli. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kuba ama-journalists ngoba noZimbabwe zithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli ayephula amalungelo engakusoli.
The Commission, the African Commission on Human Rights and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile ukubahluphayo.
Manje kathesa kufanele babuyele ku-PVO. Okuzenza ukuthi nga usibuyele ku-PVO, uMinisi uselamandla phezu kwaleyo nhlangano ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayichitha kuleka safuna ibe khona. So ikunzima obukhona kusitsho ukuthi ama-NGO amaningi azehlile ukubana asebenze ngoba aza kuvala. Kodwa sinaziye futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama-NGOs layo yabencedisa ukubana afundise labo bani. So sesiphakathi kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayine ibe ngumthetho leyi PVOP.
Bayakhala abakwinhlanganiso ezizimeleyo abathi lenze ihlazo edale lephalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele kudale leSenate umthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula lezi nhlanganiso. Ugqitshwe izolo umncintiswano weFIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleFrance kufinal. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yamazwe abensundu, African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho bekulo ukukhonona ngokuthile ukubahluphayo. Lokhu kungemva kokuba abe Robert F. Kennedy Center for Justice bemanyene lamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights bemele abe Women of Zimbabwe Arise woza bekweze ulolu daba kwabe ACHPR. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe ACHPR bathi njalo eZimbabwe kumele lijezise abenhlangothi zikahulumende abayabe bephambuke emthethweni wokulondoloza ilungelo loluntu lokuhlukumeza abantu lapho betshengisela ngokuthula. Lokhu kuza kulandela udaba olwakhwezwa ngabehoza kule commission ngomnyaka 2013 bekhonona phezu kokwephulwa kwelungelo labo lokutshengisela ngokuthula. Emhlanganweni lentatheli zindaba abehoza labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe emahofisini abo eHarare, uNkosazana Thinomuda Shoko isiphathamandla sale inhlanganiso ulandisa kabanzi ngalesi sinqumo esethulwe ngabe ACHPR.
So the complaint was based on the violation of
isikhalazo sabo sasiphezu kokuhlukunyezwa kwabo nokuvinjwa kulungelo labo lokutshengisela ngokuthula ababefuna ukukwenza endaweni ezitshiyeneyo zakoBulawayo okweminyaka engafika elitshumi.
UNkosazana Magodonga Mahlangu owehoza uthi bemukele ngenjabulo isinqumo sabe-ACHPR edabeni lwabo lolu.
Lokhu kuthi kuyasikhulula thina njengehoza kusekela lokho kade vele sikhuluma ukuthi kona siyahlukunyezwa and besekunanzela uhulumende weZimbabwe kakhulukazi becasha ngokuthi kona yey imthetho evela ku-West government is the ama-agents of the West, all those things. But nanku kathi sikuphume ku-African Commission abayikho abathi kona kusekhaya khona esingathola izwekazi le-Africa likubonile ukuthi silokuhlukunyezwa kona lokho.
UNkosazana Mahlangu uthi sekukuye uhulumende ukulandela isinqumo sokuba bayahlukunyezwa sikhathi sonke lapho bethe bafuna ukutshengisela ukukhonona kwabo njengezizalwane zeZimbabwe.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lama peers akhe eAfrica ukuthi yena akalaleli iziqondiso zabanye abantu. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kumbe ama-journalist kumbe ngubani weZimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli uyayephula amalungelo engakusoli ngoba ufakazi nampu bukhona. Yabo sokhona uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba isiqoqodi bahlafuna isinyinga me-church kumbe ufuna ukuba ngumuntu ebantwini ufuna ngohulumende olalela abantu. And i-DSP on record saying that he's a listening president. Now we are going to test his listening ability.
Umqondisi weWoza uNkosazana Jenny Williams uthi kumqoka njalo kuba abalondoloza umthetho bazwisise ihlandla labo lapho bethe baziswa ngesifiso sokufuna ukutshengisela.
The African Commission for Human and People's Rights bayithatha at least maybe one full page and a half bechasisa ukuthi i-notification is just notification and kuphelela khonapha. Abala mvumo ukuthi hayi hachi vuma nini ngena nini mqakungenge zethu yilungelo lethu yenza nini elifunayo kodwa nanzelela it must be peaceful.
Ingcwethi kwezombusazwe uNumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye National Consumer Rights Association nakora upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Isinqumo se-African Commission on Human and People's Rights siqondile kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amalungelo abantu abhalwe kusisekelo se-Constitution yeZimbabwe, kanti-ke kahloniphi amalungelo abantu abhalwe ku-African Charter for Human and People's Rights, okuyikho lapho abakhela khona kakhulu izinqumo zabo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Women of Zimbabwe Arise, WOZA, bathi kunje sebelobele umphathintambo ogatsha olubona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuze baqoqe umhlangano lohulumende wokuxoxisana phezu kwalolu daba njalo besithi bazolinda ukuthola impendulo. Ngakwelakhe icele uZiyambi uhlala esitsho ukuba ugatsha lwakhe ayisilo oluqondisa ukusebenza kwamapholisa. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa umbono kahulumende njengoba ucingo lukamphathintambo wezemithetho belungaphendulwa lolu daba lulotshwa. Le mibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini yeWhatsApp ubelokhe engakayiphenduli. AbeWoza bakhwezela lolu daba kule commission ngemva kokwehluleka ukuthola usizo elizweni njalo le ndlela zonke zokwethula lesi sikhalazo kuhulumende sezehlule ukuthi balithole ilungelo lokutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Bayakhala bayensenhlanganisweni ezizimeleyo elizweni abathi lenze ihlazo idale lephalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho osalolongwa ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Bathi lomthetho ulakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo ezicatshangelwa nguhulumende ukubana zisebenzisana lamabandla ezombusazwe aphikisana leZANU-PF. Idale leSenate likhangele lokuba lizahlolisisa umthetho lo ngozibandlela. Umthetho obunjwayo lo unika umphathintambo obona ngenswelo zikaZulu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo amandla okuvala inhlanganiso ezicatshangelwa ukubana zilwisana lohulumende. UMnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kuyethusa lokhu okwenziwe lidale lephalamende.
Kusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba le nhlamba eziningi ezenzakalayo ukuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lela umthetho ofakwayo. Kusitsho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo khathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphepha isalingela lutho. Njalo futhi ubu bakhona ama-NGOs amaningi abesebenza ngaphansi kwale ndaba ye-High Court okuthiwa yi-trust, abe-research trust. Manje khathesi kufanele babuyele ku-PVO okuzenza ukuthi ngawo sibuyele ku-PVO uminisuse la mandla phezu kwaleyo nhlangano ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayicisa kuleka safuna ibe khona so yibunzima obukhona kusisho ukuthi ama NGO amaningi azehlile kubana asebenze ngoba aza kuvala kodwa sikunaze futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama NGOs layo yabencedisa ukubana afunze labo bantu so sesiphala kohlupho olukhulu nxa ingasiphumeleli isayine ibe ngumthetho leyi PVOP.
Bekwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabe ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi engxenye laba bemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphendlela esibone ngathi ngasebenza kodwa ukuhlupho futhi esilayo lesa sikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasema court lapha abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze ruling party eyo ibandla leZANU-PF libusayo khona ukuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosela indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezathu ezibambe kwasothi kungafayi why ungafayela ngebe khona kodwa ukugcina kuphushile kodwa engxenye akulanto ehlulayo ongayisufayi kuphi besibona ngathi ngaba kusho ukuthi kuzanywe ukuthi khona ukulungisiswa ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabe ngumthetho ngoba uzenza abantu abaningi beZimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale PVOP lokunye vele ukujwayelekile ukuthi nje abantu labo bavunyele ukuthi eZimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo lokho singathi nayi peaceful march abantu bezengisele ukuthi hayi lokho asekuthandi khona ukuthi izifiso zabantu zaziziwe ngokhulumende zicace kungakhanya ngathi into yabani kodwa abantu bangakwenza lokho siyakholile ingxenye singakwenza khona oko kube kaningi uhulumende ngananzela ubana le nto abantu abayifuna landele kodwa kakhulu la inale ukuthi kuyesule emakhosi kuzama ukumiswa
mnumzana Ambrose Sibindi ngowebulawayo Progressive Residents Association limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF yena ke othi kuqondile okwenziwe lidale lePhalamende ngoba kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezifuna ukwenza santando eZimbabwe.
So I see your bill end yidile ukuthi kimba kwazi bona imali ezivuyayo isebenza okumqondo na kumbe sicina sebenza ongasikho. Siyakubona kaningi-ningi ama-NGO maningi lapha eZimbabwe kodwa insuku azipheli njalo ungakhangela imali zakhona zicina zincedisa abantu abangasiwo melelebencediswe. Ngake ngibona even khona emadorobheni babuya bezoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-offers abashiye ngabazali kumbe ama-widow abashiye ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitayo abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngaluthole lolu ncedo ngenxa yokuthi khona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezithiyethiyeneyo ezingasizo okumele ukuthi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyi izabe uyikhangela into zonke mina lezi bona emsebenzi yokwenza likwenza yini ngomqotho kumbe selisuka lapho lisenza okungayisi.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminista kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyi ayivalwe leyi ayivulwe kumbe senze lokho nalokho ukubona njani khonokho.
Uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba kuthi sazibona ama-MPs enqalo njena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lowo minista engumuntu wephathi yeZANU-PF nofike enguminista ephathi ye-PVC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminista apho nguvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personal kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithile. So umenenja ngala manje lapho kuvala nje enjo ngoba uzondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona. Hayi uzayivala ngoba ibuye ithi izoncedisa intandane. Kodwa ibonakale isinika izimali abantu abalabazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwe na ngalo laphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga. Yikho lapho umenenja abuye azenza khona. Yikho mina ngithe nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuka. So mimi sakafika phe ngivuka nje ukuthi le ayivale le ayivale le ayivale nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga ngoba phela kula muzi vele lapho okupho kuvunyelwa ukuthi umuntu lapho kubuye efohla enika abantu izinto kungazakali ukuthi bana uvela ngaphi uyenzani ithi inxeba sabe kuyini yonke wonke amazwe ngitshezi le-America kumbe o-Britain mbobani akula nje vele ngapho kuvuma nje ukuthi bona umuntu lapho ngokungena nje engatsho ukuthi gqoke ifike bathi na udingani ufunani ukuphathisa kwake kulani phakathi lokho sho ukuthi ngeke kuthiwa ama-strings atay.
Umnumzana Joseph Chuma lelo ngale bandla lezano PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sokwedlule iminyaka eyisikhombisa izakamizi zakobulawayo zimelele indawo zokwakhela izindlu izitanda ezazibhadalela zaphinda zakhitshiswa enye njalo imali yokulungisisa indawo lezo. Namhlanje izakamizi lezi zitshengisele edolobheni leli zikhala ngokungatholi indawo lezi emganwini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izakhamuzi ezabhadalela indawo zokwakha izindlu emganwini zitshengisele emahofisini ekhansili e-City Hall zikhonona zisithi lokho zingakatholi indawo zazo zokwakha sekule minyaka eyisikhombisa babhadala. Umnumzana Bheki Nkosi Ndlovu ngomunye wababhadalela indawo zokwakha.
Isikhathi sesiside simelele amasendethi emganwini ndetshabalala ngayo. So basivumele sibili sahlala kumithing labo. Abanye sebabhubha, abanye bagulelwa, abanye babesebenza basasebenzi. So bona basebesiphendula sibili kahle ukuthi hayi iproblem eyenza ukuthi bona bengasinika izitendi zethu esikhathi. Ucontractor uyaphikisana labo ngezomthetho ngale. So council wasithi lapho-ke yikho lapho abhajwe khona ukuthi esinike izitendi zethu kodwa kayali. Sinokukhuza kwenu yikho sokusenza ukuthi si-act.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mgcini Dube omunye obetshengisela phandle kwesigodlo sedolobho leli.
Sizofuna okungokwethu. Sesikhulumisane layo City Council njengoba nje belibona besiphethe ama-placard lapha sidoyitoya sidimanda okungokwethu. Esesikwenzile ngokukhulumisana laye uCity Council ukuthi sesithatha amanyathelo okuthi sizenzele. Bona bethi besenza okwabo kusemakhothi lathi senze okwethu ukuthi sithole indawo eziqondana lathi.
Unkosikazi Lucia Gagura owathenga indawo yokwakha ngo-2016 uthi lokho bengakatholi indawo zabo.
Ukuthi satholi ama-stands ngo-2016. Ama-stands lawa ayecharjwa ngokuthi wena ufuna i-stand esikhulu okunganani. So sabhadalela ama-stands lawa 2016, abanye babhadala in cash khonapho. According amount we-stand sayo. Kutshengisela ukuthi after 1 year 6 months, omunye lomunye waye seqedile ukubhadala siphiwe izindawo zethu zokwakha. From khonapho ukhotheina kasakhwanisa ukuqedisani umsebenzi ngoba imali ayephiwe yi-City Council enye yakho nayadliwa inflation njengoba abanye bagcina ukubhadala sokungama-RTGS.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi isikhathi sesiside abantu laba bengakatholi indawo zokwakha abazihlawulela imali eningi.
Izakhamizi ezabhadala imali zokubana zithole ama-stands bezitshengisela emahofisini ekhansila ukuthi sebele minyaka eminingi bekhuphe leyo mali kodwa banikwa lawo ama-stands bayakhe. Leyo mali ukuthi abayifake phezulu bona babhadala ama-stands imali iyenele abayitholi yikho sokukhoza lolu hlupho. Njalo kuhlupha abantu kakhulu ukuthi abantu kade sebalojile babhadala ama-$6 kodwa bona belama-stands abo kuthi ngabathatha leyo mali bencedisa abantu bakhe ama-stands.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ukhansila wemganwini uthi uvumelana lezakhamizi okumele ziphiwe umhlabathi abawuthengayo.
iqiniso sibili kubana izakhamizi lamuhla bezideleka zidelekela izitendi zabo esezile eminyaka ezikhombisa esingathi yi-7 years. Ngisizwa ubuhlungu njengokhansela ohambisana lezakhamizi. Ngifisa ukubana izakhamizi zithole izitendi lezi ukuze zithiye ziyakhele abantwababo. Ngiyabancedisa kulokho, ngivumelana lakho, ngihambisana lakho.
Iziphathamandla zekhansili zibatshele ukuthi okwenza kuphuze ukuthi indaba yezitendi leyi isisemthethwandaba, ngakho-ke abalalungelo lokwenza lutho. Izakhamuzi zithi zona sezifuna indawo zazo ngoba imali abayibhadala ezindlini zabantu abahlala khona iningi kakhulu. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, unkosikazi Nesisa Mpofu, yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter bavote ngobuningi besithi umnikazi wale inkundla u-Elon Musk kumele ehle esikhundleni sokuba umqondisi wayo, esikhundleni sokuba ngu-chief executive. Phakathi kwabantu abayizigidi ezilishumi lasikhombisa lengxenye, 17.5 million sabavotileyo abayisilinganiso phose esingamashumi ayisithupha ekhulwini, 57.5%, bathe kumele asuke esikhundleni somqondisi, kwathi abayisilinganiso esiphezu kwamashumi amane ekhulwini, 42.5%, bavota besithi akahlale. UMusk ubikwa ethe uzawamukela okuyabe kuvotwe ngabantu impumela yale kuvota, kodwa akasatshongo ukubana uza kwehla esikhundleni leso nini. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wenelisile ukukhethwa ukukhokhela ibandla lakhe le-African National Congress, ANC, enqoba akade encintisana laye ngamavoti ayisilinganiso esiphezulu kwamagama. Abakade bemele izigaba ezijiyeneyo emhlanganweni omkhulu we-Congress waleli bandla owenzelwe eJohannesburg, abazinkulungwane ezine bamvotele uRamaphosa, okutsho ukubana usezancintisa okwehlandla lesimili lesibili emele i-ANC kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. URamaphosa oyisinothi wamagama uke wangani uzabanjwa ngamandla ukuthi ehle esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kokuphuma kodaba lwemali eyatholakala epulazini lakhe. Uthi abencintisana laye uZweli Mkhize laye ubele zakhe indaba ezagcina zimxotshisa umsebenzi wokuba ngumphathintambo wezempilakahle ngemva kokuchaphaza imali eyayimele isebenze ekumelaneni lobhubhane olwe-COVID-19. Abenhlanganiso yabalomkhuhlane wokukhohlwa eye-Dementia Association of Zimbabwe bathi inhlolisiso abayenzayo iveza ukubana abantu abalalesi sifo baningi kakhulu eZimbabwe njalo bayabesanda. UZulu ukhuthazwa ukubana anakekele izihlobo labangane abangabe sebelaso lesi simo, ikakhulu ngalezi zikhathi ezinje zokubuthana kwabantu bekukhefu lekhisimusi, ngoba kuvame ukuchiya abalala umkhuhlane we-dementia bekhathele ngokwengezeleleyo abantu bengananzelele. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isiphathamandla salinhlanganiso ngomunye wabayibumbayo unkosikazi Hida Phiri uthi abantu abaningi abalalesi simo bagulela ezindlini, okwenza kungabi lula ukuthi kwaziwe njengelizwe ukuthi bangaki abahlaselwa yilesi sifo esedimensia.
Research zethu, we go out to the field to see abona people in the community. Sisesithole ukuthi abantu abaledimensia baningi and njalo ilokhu ingezelela inamba yabantu abaledimensia. baningi and iyangezelela.
Uthe kuyadanisa ukuba iningi labantu likhanya ligulela ezindlini, abanye bethathwa njengabantu abalomkhuhlane wengqondo, kumbe njengabalolwayo, ukuthi abantu abanje bekhathele ethi ngesikhathi esifana lamakhefu anjengekhisimusi bakhuthaza izihlobo labangane ukuba betshengise uthando olwengezeleleyo kulokwengezelela udubo ngokubabuza okuninginengi lokubabangela umsindo abangawufuniyo.
So lokhu kuyaphazamisa umuntu ole-dementia laye, ugcina esele confusion, ugcina laye esesiba aggressive ukuthi kanti umuntu lo wabe nokhe ngihlasela kangaka, kwagcwala abantu lapha, kwaphithizelwa, kuyabaphazamisa labo.
Uthi ngezikhathi ezinje umuntu ole-dementia uvame ukukhetha ukusuka esimeni sokuphithizela lokhu, ebesekhetha mhlawumbe ukuthi ephume ehamba-hamba, okungagcina kusenza elahleke, okuyinto esivamile minyaka yonke, abadala bedotshwe esitaladeni belahlekile, osokumele sibanakekele, sihlole njalo lokuthi bangaphi. Umkhosikazi Lepi Hanyire othuthukisa ulwazi losekelo kusifo se-dementia uthi lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abaleminyaka ephezulu kwengamashumi ayisithupha noma ephansi kwaleyo. Uqhubeke phambili ethi kukhona njalo okuthile okungenziwa okungehlisa ithuba lokuhlaselwa yi-dementia.
Keeping active. Physical inactivity should be avoided at all costs.
Ukuhlala uzilolonga umzimba, ama exercises ukuqhakathekile. Ukudla okulungileyo okulomsoco lokuhlanganela kumisebenzi ye community, ukunakekela ubuchopho lempila kahle yenhliziyo ngokwehlisa okufana lokunatha kanye lokubhema kuyaphathisa.
Uthi ukuzimuka iobesity, i-type 2 diabetes le-depression lakho kulakho ukwengezelela udubo lwe-dementia. Udokotela George Danda ongu-naturopath uthi indlela esiphatha ngayo umzimba iqakathekile kakhulu ekuvikeleni kunduko ezinje ezifana le-dementia ezigoqela esikudlayo, esikunathayo, lalokho esikubhemayo.
It's the type of foods consumed which oxidizes and build blockages in between the brain cells, resulting in loss of conductivity.
Ezikhathini eziningi imihlobo yokudla esiyidlayo ibangela okuthiwa yi-oxidation, kuvale izikhala eziphakathi kwama-cells obuchopho, impiko ibe ingasahambi kuhle, kubangela ukuba umuntu abe esekhohlwa mahlanyana.
Okwamanje isifo se-dementia selapheki, kodwa silakho ukuvikelwa. Sibangelwa yikukhula lokuluphala, ukulimala, kumbe ngama-genes nje lapha lalaphana. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, e-World Health Organization, WHO, kukhaselayo ithi kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lanhlanu emhlabeni jikelele, 55 million, abaphila le-dementia, njalo kuvela inani elifika kuzigidi ezilichumi ngomnyaka abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Ugqitshiwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Umdlalo lo buphele zingujikelo obhanqa 3-3, kodwa amaqembu la asehlukaniswa ngembewa, ama-penalty shootouts, lapho-ke i-Argentina inqobe khona i-France nge-4-2. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wenkezo ye-World Cup 2022 ogqitshwe izolo kwele Qatar, lapho abalandeli beqembu le-Argentina bethabe babamanzi te ngokuthola isicoco sokuba zintshantshu zalo mdlalo emhlabeni jikelele. Singekehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. Abe Commission, African Commission on Human and People's Rights, banqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo. bayakhala abasenhlanganisweni ezizimeleyo eZimbabwe abathi lenze ihlazo idale lePhalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho obunjwayo owePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula umsebenzi walezinhlanganiso. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lelisayo, uPresident Jeremiah City, asidibaneni kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.